ukhuluma emhlanganeni lento ebezindabaya ngayo namhla uChamisa uthi ukubhoda akwenze elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana lozulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethuthela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela kabesabi ukutshengisela.
Abantu bathi umongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba ngabasoze bekulalele itshelo okokwenza. Mina ngithika kube lokuthula, bona bathi asilakuthula. Akulakuthula ezikhwameni zethu, asilakuthula ezithwini zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha, ngoba iqhuya lamabandla lePollard lisehluleka ukumanyanisa abantu. Njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kuleli ngelasisindo. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU-DF.
Umongameli Chamisa ukhulumele ukuthi abaningi vele sebesithi selisibuzele thina, so phansi ngalo abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe uyakwazi ukuthi sesidubeke kwaze kwaze. I-school fees kunengi, akuphela ukudla kuyaswelakala, indlala kunengi kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi, enough is enough.
Omele emathebeleni lothethela ephalamende engwe MDC uNkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya, abantu okokuqala ukuthi bakhathele, abala choice anything bajoyina, ngoba vele thina asila lutho, sivele siyadubekela from kudala. So nxa umoma olizunje nje akula nto esizuzayo ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke ezwelize labayofuna ukuparticipate bebe yingxenye yabo.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele uthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba uMnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelayo emncintiswaneni ka-2018 ubengatsho ukuthi kule political crisis. Kodwa ubesithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekelwe ngomunye omela inhlanganiso yabe-National Youth Service uMnumzana Antifazi Banda othi bona abavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-protest lawo akhulunywayo afuna ukuyenziwa yi-MDC Alliance ka-Nelson Chamisa. Thina njengamalunga e-National eZimbabwe National Service Graduates Association, iziNASCA, asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke kuma-issues awe-violence.
Ezinye iy'ngcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ukutshengisela osuke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho-ke ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lo mbuso okhona. Inhlanganiso yezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba kukhulunyiswane okomqotho hathi phansi kwe-Pollard engagoqela amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo, njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele isitudio 7 useHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.